la kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla kusiphatheleni mfundisi
sesibuyisana njalo hlozi nkosi ethandekileyo kulo hlelo lokuvuselela umoya ngoba imoya yethu izikhathi eziningi iswela ukuvuselelwa ngey'nkinga lokunzima esihlangana zabo lapha emhlabeni namhlanje ilizwi lethu sizaqhubeka sikhangela inkosi udavida kumahubo 121 sisukele evesini lika-5 sisiya kumaku-8 ufundeka kanye uJehova ungumlondi wakho uJehova umthunzi wakho ngasesandleni sakho sokunene ilanga likukushaya emini nenyanga ebusuku uJehova uyakulondoloza ebubini bonke uyakulonda umphefumulo wakho uJehova uyakulondoloza ukuphuma kwakho nokungena kwakho kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade ziyihlobo zenkosi ezithandekileyo sakhuluma izihlabelelo kumbe amahubo la ngenkosi uDavida esebonile ukubana kazi ayikho into eyayingamsiza ngaphandle kokuthi ukholo lwakhe lube kuJehova mdali wezulu nomhlaba uyatsho ke lapha uDavida uthe ebantwini abaningi kuverse 5 uJehova umlondi wakho ngatshongo ukuthi umuntu osilondolozayo ngumzali wethu abangane bethu nabantwa bethu zinkokheli zethu nabafundisi bethu namabhishophu ethu uthi uJehova nguye ongumlondi wethu kodwa ke sikhumbule njalo ukuthi uJehova uyasilondoloza lanxa kwesinye isikhathi thina sasisuke simbalekele baningi abantu asebethatha impilo zabo bazibeke ezandleni zabanye abantu kakukubike lokho nxa uthola uncedo kuleyo ndawo kodwa ke ukhumbule ngaphezu kwakho konke ukuthi ongumlondi londi wakho nguJehova ngobana labonabo abangabe bekuncedisa bekuphathisa ekuhluphekeni kwakho bagcina bengaphansi kwesandla sikaJehova kuhle ukunceda abahluphekileyo kuhle ukusebenzelana ndawonye ukuphathisa abantu bakithi lemindeni yethu kodwa ngaphezu kwako konke uJehova nguye ongumlondi omkhulu ongumlondolozi omkhulu singazi sakulibala lokho abantu babakhohlwe balibale bone baze bakhonzele abanye abantu amagama abanye abantu asuke emlonyeni yabanye abantu sebeyibo abakhonzwayo kanti-ke umlondolozi omkhulu nguJehova ongumthunzi wakho ngasesandleni sakho sokunene uthi uDavida ilanga likushaya emini nenyanga ebusuku lokho kutsho ukuthi uNkulunkulu uyakulondoloza ukwedlula abantu ngoba abanye abantu emini bangatshiswa ilanga bayakhathala bakhohlwe ngawe bazikhumbulele bona bodwa lalabo odinga usizo lwakho kubo babe bengasekho mhlawumbe babe sebelele mhlawumbe babe bekude nawe kodwa uNkulunkulu ngakholwa uthembe kuye uphansi kwakho ngazo zonke izikhathi ngobana sizwile emuva le uNkulunkulu kalali kozeli kavuma ukubana unyawo lwakhe luphelele aze ngatsho ngenye imini ngathi abafana bathi nxa bekhuluma labo intanga entsha bathi kule nto thiwa yi-24/7 xa uNkulunkulu esithi ilanga soze likushaye emini ngisho le nyanga ebusuku kutsho ukuthi zonke izitha zasemini ukuza kuphephisa kuzo lezitheli zasebusuku sokukhanya inyanga uNkulunkulu uza kuphephisa asithatheni leli lizwi kuthi ngaphezu kwakho konke uJehova nguye umlondolozi wethu asikhulekeni babathixo engcweleni sizilethe esandleni sakho usilondoloze sikela manje uzobona phakathi amen
lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo